siyacela ukuthi abantwana bengavuli this thing ngewintale bengavuli bake bayidluli wintale bengavulanga bavule sokukhudumala ngoba abantwana bethu abaningi ngabana winter uniform iyadura njalo winter ya uniform yakithi ayikhudumali ngoba yezwe ngemendi enengi yangikhona ungeza kuthiwa winter kwabe kuyini mendi lebugeza njalo ama-tracks uthi angikhona noma ikhona ayadura kakhulu okokuthi abantwana abaningivele ngabanawo siyacela ukuthi kungavulwa izikolo abantwana bangayi kuliwinto esikolo kuke kwedlule engxebe ngaphepha kulumkhuhlane we-corona ngoba ngiqinisile nxa bengaya ngenswele zabo zokuthi abalama-inform singabona ama-cases amaningi lokugula kwabantwana abaningi lokufa kwabantwana abaningi ngikhuluma kakhulu ngikhangele intandane zami vele akazilawo kunzima azina lamajesi kuyahawulisa ukubona sokutshotshotile sokuphonga ukuthi kugijima kusiye esikolo yikho bengicela ukuthi siyacela ukuthi kungavulwa izikolo.
Inhlanganiso yakho yokulondoloza abantwana abazintandane iqhubeka njani njalo lenelisile yini ukuthola kuhulumende imali leyo eyabelwa abaswelayo?
Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi iyancedisa koBulawayo ngoba angikaboni amafutha hampers ephiwa bendokhe ngikhangele ku-ZBC angikaboni koBulawayo ukuthi baphiwe ngakho kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha koBulawayo kodwa ngingakuboni kusehla kusiya phansi ngoba kumele kwehle kubuye phansi.